Amalungelo abathengi ngamalungelo abantu, lokho esithi consumer rights are human rights, afanele avikelwe njengawo wonke amalungelo. Kodwa uzananzelela ukuthi kuwo wonke amalungelo esiwavikelayo, lawa ke abathengi kasi zange sasukumela ngendlela efaneleyo. Ngokunjalo ke uyabona ukuthi amakhampani seyaba amabhizinisi lo hulumende kazange wavikela ngendlela efaneleyo amalungelo abathengi. Bahamba baphathwe kabi kuyo yonke indawo. Nxa ungena e-supermarket kumbe uthenga i-airtime kayihlali, nxa uthenga idata kayihlali, kulezinto eziningi ezihluphayo ezingaphathi kahle abantu. Ngakho-ke le nhlanganiso iyakhelwe ukuthi ivikele abantu. Kusuka namhlanje kusiya phambili, ukulimala komthengo yedwa yikulimala kwethu sonke. Esithi thina, an injury to one is an injury to all. Wonke umuntu sizavikela nasindawonye. Ungananzelela kuze kufike lesi sikhathi ukusithi nxa ulenkinga esitolo ngiyakho wedwa, ungathenga isinkwa esibolileyo kumbe inyama ebolileyo ngokuqondene lawe, kakho umuntu oza kuncedisa. Kodwa kusuka namhlanje kusiya phambili isikhona inhlanganiso yokuvikela abantu, yokusukumela abantu, ibizwa kuthiwa yi-National Consumer Rights Association. Kanti ke futhi siyethule ngalolu suku lwanamhlanje okuthiwa yi-World Consumer Rights Day, okulusuku lapho abantu bethokozela ukuvikela amalungelo abathengi. Kusuka namhlanje kusiya phambili ke sizanqondana ngqo lo hulumende laba amabhizinisi, ukuthi sikubone ukuthi umuntu othenga uphathwa ngendlela efaneleyo, abhadalele into efaneleyo, iquality efaneleyo, abhadalele izinto ezilenani elifaneleyo, kungabi khona ukuhlukunyezwa ekuthengeni.
Abathengi abangathanduza kini ukuze khalaza balithola ngaphi?
Sizatholakala kuzo zonke izindawo, kuwo wonke amadolobha, kuzo zonke izigaba, ama-districts, sisesasiya kumawadi. Njengoba sengike ngathinta laphana, kuzakwethula ama-phone number, kuzakwethula amahofisi lapho esiyabe sitholakala khona ngokuya kwesikhathi.